Indaba ngamafitshane kustudio 7 ziminute zivela eVoice of America eseWashington DC. Mina nginguSithandekile Mhlanga. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo-8 o'clock ntambama. Umthethwandaba waphezulu weConstitutional Court upha isinqumo sokudaba lweMDCT lokuphikisa impumela yokhetho lanxa lelo bandla selitheka lisafuna ukuqhubeka. Umbukiso walonyaka wezokulima weHarare Agricultural Show wenziwa sikhathi sinye lomhlangano omkhulu wezokwethekelelana kwamazwe omhlaba we-UNWTO. Ababalisi kanye labasakhulayo abaphatheke emidlalweni iNational Youth Games kobulawayo kuliviki bathi kumele kudingwe indlela ezingenza kube lula ukuthi amankazana aphatheke emidlalweni le ngoba ilakho ukuba indlela yokuziphilisa. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lalamhlanje ntambama liziphiwa nguNtungameli Nkomo lami uSithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk nge-8:30 p.m. ntambama lamhlanje sihlaziya udaba lokuphikisa impumelo yokhetho ngabe-MDCT sikhathi sinye esebikwa babotshwe amagqwetha ngoba eleyisile idale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo we-Studio 7 waseWashington DC.